Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 8 Mpandula 2019 ngokhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Isidumbu swaye ngumongameli uRobert Mugabe. Sikhangelwe ukuthi sizalethwa kweZimbabwe ngolwesithathu.
Ukhulumende ndawonye lephathi labemuli babhizi ngamalungiselelo okulethwa kwesidumbu sisuka khona ngalapha khona phesheya sisiza lapha ekhaya.
Kulabantu abathi abalandaba lokuthi uMugabe uzancotshwa ngaphi njengoba wabhubha engalungisanga udaba lompuqazwe kwekhukhurawundi.
Indaba yokuthi uMugabe uzoncwatshwa e-Heroes Acre noma uzoncwatshwa okuzwimba, ngibona sengathi indaba engabalulekanga kakhulu ebantwini. Asinani indaba ukuthi uncwatshwe kuphi.
Luqhubekela phambili udlakela oluqondiswe abokuza kwele-South Africa lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi kukhangelelwe ukuthi isidumbu swaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe sizalethwa kweZimbabwe ngolwesithathu angcwatshwe ngesonto. Lokhu kulokuxokozela okokuthi uzabekwa ngaphi. Umbiko lo wethulwe namuhla ngumnumzana Isaac Moyo, umqondisi wenhlelo zonke zehofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umoyo uthi kukhangelelwe ukuthi uMoyi uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare loba kulembiko ethi umdeni kaMugabe ufuna ukuthi angcwatshwe kozwimba esabelweni seMashonaland West. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi umnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi akula muntu owathi umalumakhe angabekwa emathuneni eNational Heroes Acre. Okwamanje uhulumende weZimbabwe usenike uMugabe isicoco seqhawe lesizwe. Owake wamela itsholotsho edale lesenethi umnumzana Philip Gawule uthi bamelele isidumbu sikaMugabe njalo ukhangelelwe ukuthi uzancwatshwa eHarare hathi kozwimba.
Uhulumende ndawonye lephathi labemuli babhizi ngamalungiselelo okulethwa kwesidumbu sisuka khona ngalapha khona phesheya sisiza lapha ekhaya. Kusenziwa lo malungiselelo ukuthi kwenziwe umsebenzi ozalandelwa uvunyelwana kulungiswa uhlelo luyilo uzalandelwa aze ayebekwa ngempelaviki. Kodwa esikuzwayo okuyiko okuphumayo ukuthi kukhanya kuvunyelwana ukuthi uMoyi, u-former president, uzabekwa ngesandla.
Uyabekwa ngaphi?
Indawo abekwa khona yindawo eyaziwa ngumuntu wonke, indawo efanelena iyodwa kuphela i-National Heroes Acre.
Ye, sizwa-ke abanye bekhuluma khona ngale-ke ukozwimba besithi kazange aphathwe kahle ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Ngakho bathi bazondile kakhulu. Kulabanye okungani kuthiwa bafisa ukuthi angancwatshwa e-Heroes Acre. Pho kungathiwani khonokho?
Umbono nje abantu abalahlekileyo abemuli kabakho khonapho obukhuluma emele imuli uLeo Mugabe kubeke kwabacaca wathi izinto zamanga zebulenjini abantu ade bezikhuluma lezo angabantu abade bekhuluma into zabo behlezi kwenye indawo befuna ukuxabanisa befuna ukwenza izinto ezingayisizo emulini. Uhlelo lonjalo abalalo uhlelo abalalo lolo olokuhlonipha imbono yemuli owokuthi umongameli uzabuthwa ayelaliswa endaweni yakhe efaneleyo e-National Heroes Acre.
Ye, sizakuthiwa lezi nduna ngikhona zihlala phansi kumbe sezihlale phansi zakhuluma ngodaba lolu zingathi angcwatshwe khona ngale-ke kozwimba kuzathiwani pho?
Azikho, akula nto enjengayinaleyo. Njalo embonweni wami nangikukhangela ayikho induna engasiya ebangeni lokuthi ithi u-former president uMugabe ayehlule ukuthi ayebekwa lapho endaweni emzini wakhe, emzi wakhe oqandayo.
Nxa sikhangele-ke sibala imilayezelo yeWhatsApp into ezinjalo, abantu bayathuka sibili lapha bathi hhayi sehambile yikho khonokho.
Basuka besebenzisa ukuzonda okwamabandla ukuthi mina iphathi yami yileyana. Hhatha, akusebenzi lokuyana. Ngubani umuntu ongcwele khonapha emhlabeni? Ngasifunda sihloniphe ubaba uMugabe njengokuthi sekuhambile. Athini thina sibeke ukuxolelana phambili. kodwa izwi lethi liqhubekele phambili.
Ye kodwa kulabanye phela abathi usehambe lo daba le ground.
Ukutsho njalo nxa besise sihambe lo daba le ground ngabantu nje abazondileyo abakhuluma into ezidinga ukuthi zidunge abantu, abantu behlale bezondile bakusebenzise khona ukuthi baphume labakufunayo. Ubaba upresident okhona kathethi ubaba uMnangagwa uthe yena indaba yekugrawundi ayisiyo ndaba ayifihlwayo, indaba ekhona ayilungiswe ngendlela yakhona. Yikho ubona kabese abantu bekhuluma bekhululekile, lezi ndina lazo zikhuluma ngodaba lwakhona zikhululekile zithi akwenziwe lokhu, zisipha ukuthi indaba le ilungisiswe isike ekugcineni.
Kodwa umnumzana George Mkhwananzi uthi akuqakathekanga ukuthi umuyi uzabekwa ngaphi ngoba wonela abantu abaningi.
Indaba yokuthi umgabu uzongcwatshwa eHeroes Acre noma uzongcwatshwa okuzwimba, ngibona sengathi indaba engabalekanga kakhulu ebantwini. Asinani indaba ukuthi ungcwatshwe kuphi. Lapho ifamily yakhe ekhethe ukuthi imbeke khona, yikho lapho okubalungeleyo. Kodwa ngabe kuya ngami, Mthembu, umgabu bekumele ukuthi kube yinto ehudulwa njengenyawo, idindilize nje iyelahlelwe egangeni ingafakwa ngisho nasethuneni idliwe zinyoni zomango. Akusiyo nto emele ukuthi ngaba abantu bayazihlupha ngayo nje kuthiwe kufe umuntu omele aphiwe isithunzi. Bangaka abantu abadliwa zinyoni bedliwa zimpisi ngenxa yezenzo zakhe zobukiwe. So ukuthi kukhulunywe ngokuthi ungcwatshwa kuphi, mbona sengathi kuyikuthuka abantu. Abantu ngabe nje balandela izenzo zakhe, ngabe bamlahla ngazo, bamngcwabe ngazo, bamvalelise ngazo, khona ukuthi abekwe nje abole egangeni amathamba adojwe zinyoni.
Kodwa siyabona ukuthi kulabanye phela abangani bamsekela abakibo bathi babemthanda kakhulu, njalo wathi bhubha inhliziyo yakhe ibuhlungu ukuthi wakhitshwa esikhundleni. So ke khonapho ngathini?
Bakhona vele abantu abangaphelelanga emakhanda. Angithi sikhuluma nje sihlakaze kumhlaba wonke, sikhuluma khonaphona ukukhona le eMelika mla ngingaphi eSouth Africa, kulabanye abale e-England kunye nakwamanye amazwe ahlukeneyo. Konke lokhu kudalwe izenzo zikaMgabe. Ilizwe okwakuyilizwe elinamandla nomnotho, yonke into ihamba kakuhle, wafika walibhubhisa laba lichibi lembhubhiso. Sikhuluma nje akusekho nto enhle, kuyalanjwa, akunamisebenzi, akula mithi ezibhedlela, yonke into ifile kungenxa kaMgabe. Laba bamthandayo pho bathi bamthandela ukuthi ubenzeleni ngaphandle kokuthi athathe isizwe asihlakaze siye kuba ngabantu abachaywa ngabanye abantu emazwe nabo be-exposed to xenophobia. Ayikho into umuntu engamthandela noMgabe ngaphandle ma ubukhunkuli bakhe bebenza ndawonye laye, labo yibo abangamkhalela. Uma kunjalo nabo kumele-ke kwenziwe khona nokho kumele kwenziwe kuMgabe. Bafe kubi nabo, balahlwe bangene iganga.
Akuthiwa esintwini ukuthi umuntu engabhubha kumele ahlonitshwe, abantu bakhulume nje bengani bazithobile.
Baba uDube uthi kuyabe kukhulunywa ngabantu abanjengoMgabe yini na abaqedisizwe. Kuyabe kukhulunywa ngomuntu olamacala amancane nje ukuthi mhlawumbe ubelisele ubekatshontshe laphana thinti. Yibo kuthiwa umesetshonile, hhayi musani ukuthi likhulume kakhulu ngezenzo, hhayi lo aqedisizwe. Kambe i-50,000 people ayibulala emathebeleleni, i-100,000 azilimazayo zaba izilima, i-1,000,000 le ayihlakazi yagcwala umhlaba wonke. Izinto ezincane ezingayenza ukuthi kuthiwe makukhulunywe kahle ngoba ubhubhile. Lo kakukhulunywa kanjalo ngaye.
Umfundisi Edson Dube ohlala eTsholotsho uthi abantu abaningi lokhu bezondiswe ngokwenziwa ngumoyi.
Abantu benkosi, ukufa kwadalwa. Umuntu omdala yebo naye utshonile kulalokhu lalokhuyana. Njengoba lani liyalibona lisemahlukaneni endlela, ilizwe lisemahlukaneni endlela, libe lifanele ukuthi phela abadala nxa belala bexazulule lokhu lalokhuyana, ngoba kulokunye nje abantu obabekhangelela ukuthi ngubaba, engubaba kanjalo phela echiye kukhumiswena umlotha. Thina we believe njengebandla njengechurchi ukuthi ukuphila ikuxolisana lokuxolelana, yikho kuthiwa ikuphila ike esikukholelwayo lapha Mthembu. Kudala uchiye izinto zisemahlukaneni endlela, abantu benguna, abantu belokusula. Ngikhangele lapha kuma WhatsApp, yebo mina hayi kayikho kulokho, but kodwa njengomfundi sikhangele kuma WhatsApp abantu kabakhali, abantu bayakhala, bamkhalele ubaba.
njengo baba kade phethulizwe for many many years abantu bachayaza nje bakhuluma lokhu lalokhana maqondana lalokhu nje
ikumele babhodle njani njengoba kunenge ongalungiswanga ogoqela iground
kulaba abakhona phela ube ngayedwa phela umdala kulabadala phela kade belabo kanti indaba bona bengathathi leso sinqumo labo bese bebonane labantu babo labantwa babo ukuthi hayi badwa bethu bakithi yeyi kwaphambaniseka lapha nalaphayana yeyi amaphutha akahlaleli lani lingawenza amaphutha.
Lokhu kusekelwa ngumfundisi Raymond we-Baptist Church.
Bethi kangelele ngamehlo abomvu ukuthi lo muntu umungameli owakudala ubeza cedisa udubo lwakhe kanti ke ucine vele sebaleka kungelanto ebambekayo engasisiza ukuthi senelise ukuthi siphethe lo msebenzi. Into ekhona okwakathesi ukuthi nxa sehambile njengoba into leyi iseza kumele ibe sezandleni zikahulumente sizabe sesikhaya sesikhangelana lalo okhona njengoba laye vele wayeyingxenye yombuso walo odlulileyo. So kutho ukuthi sizabe sikhangelana laye sibone ukuthi uzakwenza njani.
Liza kwenza njani sibinxa usithi laba likhangele khonapho kuyena lo osengumongameli
Dube? Kumele sikubeke sobala. Mina angithandabuzi iGugulahundi yafonywa uhulumende yasupportwa uhulumende. So uhulumende nalo okhona kumele abe responsible, kumele athwale umlando weGugulahundi ngoba akulunganga ukuthi sithathe izinto zikahulumende sizikhuphe kuhulumende sesizifaka ebantwini sithi abantu babe yibo abanikazi bakho. Lokhu kwafonywa njenge i-army ngohulumende. Indaba sifuna ukususa kuhulumende sikufake ebantwini.
Kukhanya sibili abantu nxa ubala labakwethula kubo WhatsApp endaweni ezinjalo lokhu bezondile sibili okunye okumangalisayo ukuthi uhambe ngakulungisanga khonokho. Pho ke nxa sesikhangela ke abantu ngokukhuluma kwabo akumelanga ukuthi bazithobe nxa ukuthi umuntu sebhubhile. Isinto sinjalo yini?
Abangeke bazidoba ngoba abantu kade bekhangelela ukuthi mhlawumbe kuzabe le nto ebambekayo into ezadokozisa ozulu especially ngapha esindebeleni. Manje vele kathesi it's almost 40 years kungelanto enzakalayo. So abantu badanile ngenxa yokuthi khona vele akula nto enzakalayo. Akula noma oyedwa othengisa yena ukuthi khona bafuna ukuthi linto ilungiswe. Yikho kule problem khona ngoba akuthembisi.
Umugabe ubhubhele eGlen Eagles Hospital kwele Singapore ngolwesihlanu. Ubesele isikhathi eside eselatshwa elizweni lelo. Akwaziwa ukuthi ubulewe yini. Luqhubekela phambili ukudlakela kwele South Africa lapho kuhlaselwa khona abantu bokuza. Abaqhuba lokhu abaguqela inhlanganiso yabatshayeli bezimota ezinkulu eye-All Truck Drivers Foundation lezimzansi wethu bathi bekumele benze umhlangano lamhla lobhekecele umphathintambo kahulumente obona ngendaba zekhaya. Umunye walabo kade besemhlanganweni lo ake size ukuthi uthini ngodaba lolu.
Umphakathi bethu uzokhuza uthelezi wahluleka ulokhuzana umphakathi wamshiya phakathi usho ukuthi umphakathi usocanukile.
Singathi-ke kutshoni khonokho ke baba?
Kusho ukuthi phela umphakathi kahle kahle use uthi awuqhubeke ungamini.
Singathi-ke kuyaqhubeka kumbe kunjani?
Kuyaqhubeka mpela, kuyaqhubeka.
Yebo, besibona lapha amavideo abantu abanjengamaZulu bengani kuthiwa baya e-Hillbro. Kambe kungabe kuhamba njalo?
Hayi, angazi-ke kodwa nami ngisakuzwa nje ngendaba ukuthi kunjalo. Kodwa into engiyibonayo njengoba kunje into engekusalawuleka le ngaphandle kokuthi nabantu bangaphandle bephume. Akukho kokuphinda silawuleke ngaphandle kwalokho.
Singathi-ke ngokubona kwakho ubona ngani kuyaqhubeka sibili?
Hayi, kuyaqhubeka mpela ngoba basho bebonke futhi okungangokuthi uma ngibuka kuzoguphuka neKwaZulu Natal kuvele kuzoliwa straight. Khuluma ukuthi impela kuliwa waya waya mthile isibona ukuthi iyahlula noma senqoba.
Kodwa ubona ngazani kuyophumani konke konke lokhu baba?
Yi baba, phela into ekumele ukuthi uyazi uSiri Maphosa uvotelwa abantu baseSouth Africa. Iminister zonke ezikhona zivotelwa abantu baseSouth Africa. Yabo. And njengoba abantu baseSouth Africa bengasayifuni lento eyenze kungashintsha ngisho umthetho sisekelo weSouth Africa. Ungase kusene ushintshile. Usuvumile ukuthi akube nje. Ngaphandle kwalokho ngeke kuze kwenzeke phela ukuthi thina sivuna ama foreigner ezodlala ingqondo yethu esixhaphaze ezweni lethu. Ngeke kuze kwenzeke lokho.
Lo ngomunye wabantu abasebenza lenhlanganiso yezigoqela e-All Truck Drivers Foundation leMzansi for Sure uthi bayenze umhlangano namhlanje lo mongo sithu bebuthelezi.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umnumzana Vincent Tswangirai umtakamoyi uMorgan Tswangirai namhla unqobe kukhetho lokudinga ozamela iGrandview South edalele iParliamente. Bekulamabandla ambalwa abencintisa kukhetho lolu. Indawo le yayiphethwe ngunkosikazi Bimbayi Tswangirai Java, utadewabo kaVincent. Kudaba olufanayo, umnumzana Hlalani Ngoni obemele ibandla leZanu PF unqobe kukhetho lwe-by-election eMangwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Le iStudio 7 lizwa iphuma ngapha kweVoice of America eWashington.
Benana masiva
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelobola.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenziwa ngabantwana abasakhulayo. Siyabona abantwana abaningi abasahloniphi, abanye loba nxa behlonipha bangenwa ngokunye esingazi ukuthi kuvela ngaphi. Ukuze ngixoxe ngodaba lolu nginobaba uCloud Mhlanga okhona ngale ke kobulawayo. Baba Mhlanga, siyakwamukela ukuhlela.
Yebo, linjani baba?
Siyaphila kakhulu. Akusitshela ukuthi kwini osokusenza abantwana babe ngamahlongandlebe kangaka?
I think ikhonokho nje izinto abantwana sebesiba exposed yizo kakhulu insuku zanamhlanje, kakhulu ama-TV wona lawo. Yikho lapho okuningi lapho bafunda khona izizalezi nokungagqoki kuhle nenhlonipho lani lani, izinto zonezi nje abazibona kuma-television kakhulu. I think ama-television nje asebulala kakhulu abantwana.
Singathi kudala phela umntwana wayekhuliswa ngabantu, ukuthi lami nginje umntwana akho ngambona ngimkhuze ngenze konke lokho. Khathesi kuyenzakala yini lokho?
Khathesi kukulutshwane, ukukhuza umntwana ngathesi licala kumzali wakhe. Especially ungakhuza uze umtshaye kumbe umthole wona kwese umtshaye, akugcina kusiba ngumsindo omkhulu.
Kwenziwa kuyini?
Abantwana bagcina beni asazi kumbe zinsuku zanamhlanje. Namhlanje yona la ama-right yona la uyayo yona la ukuthi kuthiwa umntwana ulamalungelo and stuff, yikho okuphambanisayo kakhulu. Ngoba abadala sebesesaba ukuthi babe baningi abantwana. Ngoba umntwana sinxa kumbe nomntwana kamakhelwane nxa wamkhuza wambucina umthwaya, so kusiyafika abadaleni sokusiba ngenye indawo engayisiyona leyo. So yikho kugcina kusenza ukuthi abantu bayesabe even ukukhuza nje umntwana bangamboni wona. Yilo sepolisika libe khona.
Ye, singathi kuyalungiseka yini khonokho esintwini?
Ya, esintwini ungalungiseka, but njengoba kathesi phela sesokule lama-politics nalawa khona, anti nawo bafake imithetho ukuthi umntwana uli-right ethile. Yabona, I think vele kuyashupha. But nxa kulandela isintu nje, ngoba thina sikhulele emakhaya abadala ade besikhuza bekuthawa lapha nalaphana kube kungabi lezi nkulumo eziba ziningi. Kodwa kathesi emadolobheni akukhanya kuba nzima ke.
Singathi emadolobheni kwenziwa kuyini ukuthi kube nzima kangaka?
Akumbe isikhiwa yona sonalezo. Think abantu bathathela kwamanye amazwi kakhulu. Isikhiwa sonalezo. Ngoba ngakhala ama-TV kathesi yovela phambanisa abantwana. Ukukholwa okuningi uyathola ukuthi umntwana babe imithetho izinto akwazidlala kuma-TV abantu yabona. So yikho khonokho okuphambanisa ngoba phela ama-TV mostly izinto zonezinye izinto zemazweni ababe zivukela.
Ye, siyakuzwa Mhlanga ukuthi isikhathi sethu yiso sesidliwe kumangoye. Nxa ungavalelisa uZulu ungathini pho ngabantwana? Kubalayo imbijana abantwana ngamafitshane khonapho?
ana ngithi abadala kabazame sibili ukuthi bakhuza abantwana kakhulu bengayabantwana besona ngendaba zokwenza ukuthi kufakele lamalungelo.
Hayi, siyakuzwa baba Mhlanga, lapha bengixoxa-ke lo baba uCloud Mhlanga ukhona ngale-ke koBulawayo. Sibongile kakhulu ungadini lokusasa baba Mhlanga.
Hayi, kulungile.
Nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeith Dube lilale. Womanje sike sizwe ezibhadalane labatsha silo Mike Hove.
Yebo 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 mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Munashe Mtutsa okubandla elezano PF sixoxa ngembali kamnumzana Robert Mgabe buti unjani
ngisathi mina ngiyandlela
manje mina ngiphilile buti awusitshela umbono wakho mayelana ngempilo yakhe
ucomrade RG Mgabe umuntu othi ngasikhuluma ibizo lakhe a lot of emotions are raised. Wonke umuntu ozitshule youth, anyone who's under 35, sikhule simbona engu-president since 1980 because of Africa Kathesi. Ube yi-revolutionary, ube li-comrade elikhulu, ube part of abazi benkululeko abayenza ukuthi sibone ilizwe sikilo namhlanje. So uthe engene elizweni lapha, ungene engumuntu ongene elama-socialist programs amaningi esabone in the first 10 years of his president. We saw the building of izikolo, izibhedlela, lama-university indawo yonke le. So ngumuntu bekhona sibili obenemqondo wokuthi eqinise isizwe ekazi se-Afrika, eqinise umuntu onsundu, umuntu omnyama.
Kulabanye abathi ngeke bathakazelele impilo yakhe ngenxa yokuthi eningi labantu labasakhulayo bayakhalala besithi hayi asikatholi umsebenzi. Lo ngumsebenzi kaMgabe, wena ungathini ngalokho?
UPresident Mugabe, from the period siqalisa iLand Reform Program ngo-2001, initiated the program ukuthi ama-cure bezengagaba ngemike ngayiyenza. Kwaba le Land Reform Program, abantu abamnyama banikwa iLand. That program iyayenza ukuthi izondise ama-cure asitshaya khona nezijeziso zemnotho esithi ngama-sanctions. All this trouble that we have made, it started in 2000. Of course, abantu bengakhuluma kuleyo and they want to blame it on one person. We can't do that. So wonke abantu abangasebenziyo abangawani kula ma-problem, it's not because it's all.
Kodwa
Mnashe, but we cannot accept it.
Okunye okwaletha ama-sanctions udaba lokuthi bona babe sithi uhulumende owayengumongameli uRobert Mugabe wayengahloniphi amalungelo abantu.
Siyasikhangele phela ukuthi i-hypocrisy yama-Americans, i-hypocrisy yabantu abase-UK, abase-European Union. How many human rights abuses are being done ama-countries anjengabo-Saudi Arabia, ama-countries abadila labo ngenxa yokuthi bafuna i-oil yabo, they tend to look aside. Sakathi se-America uhambe usesaba ukuthi ipolisa lingakudubula kathesi ngenxa yokuthi ngumuntu omnyama. How many abuses like that are happening in other countries where the United States ilaphile friendship labo simply because bafuna ama-resources abo? Why is it that in Zimbabwe they make a lot of noise? Kathesi e-South Africa bekule xenophobia, people are being killed. Why is it thule? Why singakuboni ku-CNN lako-PPC lako-Al Jazeera ukuthi abantu bayabulawa e-South Africa ngabanye abantu abamnyama? It's simply because i-agenda yabo is an agenda against black people.
Hayi, isikhathi sesedliwe ngumangoyi Mnashe, kodwa sigqiba uhlelo bengicela ukuthi unikeze imuli yeZimbabwe amazwi entuduzo.
Okay, u-comrade RG Mgabe is an unparalleled hero, not only of Africa but the whole world. He's the hero of every one person olama aspirations of socialism, olama aspirations ukuthi wonke umuntu esiphile umnotho wawo. Ukuhamba kwakhe akube yi-lesson to every one of us. Laba bathi bona waphambanisa, let this funeral become that change point to everyone to realize what you speak for. Today, our babies, our mama, they are learning. Last time, youth cadets are benefiting from the land reform program. Today, we've got artisanal miners benefiting from our own resources. Today, we have farmers, we have miners, we have artisans from special illegacy education system. We have professors. Currently, our myself students in America simply because of the education legacy that was left by Comrade RG Mugabe. That legacy we should hold dear. so that we can move on with life.
I see kuzwile mnashe ngiyabonga kakhulu ngokwengena kuhlelo lwethu labasakhulayo but.
Ngiyabonga manje.
Isikhathi du mthwakazo omuhle silugqiba lapho uhlelo labatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 yona username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 kwanele kwanamhla olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngu-Mike Hobe mthwakazo omuhle Zimbabwe omuhle Bye-bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike sike singene kwezokholo lwesiKristu silontungamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo namhlanje ntambama
usiphatheleni namhlanje
bengifuna ukuthi sikhangele kumahubo 24:1 ithi yona umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo ilizwe kanye labakhileyo kulo ngoba yona yawusekela phezu kwezilwandle yawumisa phezu kwamanzi ngubani olelungelo lokukhwela entabeni yenkosi na ngubani ongangena ethempeleni layo elingcwele na ngulo olezandla ezingelacala lenhliziyo ehlambukileyo ongaphakamiseli umphefumulo wakhe kokuyize longa fungeli amanga yena uza kwamukelwa isibusiso senkosi lokulunga kwaNkulunkulu umkhululi wakhe ngakho ke namhlanje mfuna ukuba sike sizwisise lindaba eqhakathekileyo kakhulu okumele sizwisise yithi abantu abadala uNkulunkulu kumele sibe kwazi ukuthi lumhlaba ngowenkosi ngiyakwazi ukuthi nxa sikhangele imbali ezehlukeneyo siyakwazi ukuthi saba khona amakhosi amakhulu sokwake kwaba khona imbuso emkhulu kakhulu kusukela kumbuso kaFaro kusiza kumbuso eyakathe semnenge siyaziyo yabe seRoma lapho kubusa oHitler lapho ke kubusa iBritane isaziwa ngokuthi umbuso wayo usuka lapho ilanga liphuma lize liyetshona kodwa siyakwazi ukuthi yonke leyo mbuso siyabuya yahamba ngenxa yokuthi umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo kulo mbuso ongapheliyo umbuso lo ungankulunkulu yiwo lowo mbuso ke onguwo umhlaba wenzelwa wona abantu abaningi abakunanzeleli khonoko ngesikhathi esiningi nxa siphila lapha emhlabeni siyasibone ngani yithi abanikazi bomhlaba abanikazi bezinto zonke ezilapha emhlabeni ikanti iBhayibheli liyasitshela okokuqala ukuthi umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo ilizwe kanye labakhileyo kulo kutsho ukuthi okwesibili labantu abaphakathi komhlaba ngabantu bakaNkulunkulu lazo zonke izinto esizakhayo esizibumbayo esizenzayo ngezikaNkulunkulu nguye osivumeleyo nxa ngikhangele ngesikhathi sakathi esingathi wonke umuntu lapha emhlabeni ulilotsha ngoba umnikazi womhlaba uNkulunkulu kodwa ke siyafika esigabeni lapho labo ke abalotshayo lapha emhlabeni bezibone ngani yibo abanikazi bomhlaba manje livesi yasikhumbuza ukuthi umhlaba ngowenkosi ngoba yona inkosi yawusekela phezu kwezilwandle yawumisa phezu kwamanzi uNkulunkulu nguye wathi akube lomhlaba wehlukanisa amanzi lomhlabathi nguye owalungisa yonke into siyabala njalo lapha ukuthi manje nxa uNkulunkulu enguye umnikazi womhlaba kutshoni kithi na okokuqala isikhumbuzo esokuthi loba sesakhe njani lapha emhlabeni kumbe umuntu esezibone sethuthuke kangakanani kumbe umuntu ebusa abanye lapha emhlabeni kumele abekwazi ukuthi yena lumhlaba labantu.
Yes, siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo, sehlangana ke ngeviki ezayo. Walivalise moyeni ngokhipstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.